Umkhokheli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela besibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iPhararenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubone amadokotela eza doyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakhulu umuntu ofuna ukusebenzela mahala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthiwe ngabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungakuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhulume ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu serious. Angeke sibelokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela uveza ukwehluleka kukahulumende njalo galathando labantu.
Uyisibonelo seproblem oyinkinga enkulu esilayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngemva kokuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulayo nto even eyodwa esifezekile. Esikubonayo kuphela ukuthi bayagada amaframachini besiyakhona le mazweni akulayo nto ababuya layo.
Unkosikazi Dorin Nare uthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboni ukuthi bangaze kule change khona, otherwise impilo zabantu ibezizwe zibasengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe budlalisa imali bethenga izindlu lezimota kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu bazakufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafremachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.